Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 Ntulikazi 2022 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke yedola leMelika. LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwe yazi leAfrika ngomvulo ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo anti-corruption day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke nje ngedola leMelika, yena ke ehola idola eleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithengwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubulana ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo. Ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So uyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga. Njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu mihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima, especially thina esihola ngama RTGS mawusiye emashopu kuthiwa sithenge ngama US dollar. Bathi siphile njani nxa kunjalo? Akuphileki, sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi umnumzana Peter Stolena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena eshopu uthola efuna imali eMelika. Asilayo thina le imali eMelika, asazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza. Ngabe uyathi bumbi amasalari kube imali eMelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities otshukela lapho South.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla. Osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andibana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule, kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni kwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna elemelika kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi leAfrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole-Anti-Corruption Day. Abekomishini ebona ngokulisana lenkohlakalo eZimbabwe, eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, labo ngabanye babangene umbuthano owenzelwe eFrancistown kweleBotswana ukunanza leli langa. Lolu daba luvela kumqondisi Dube weStudio 7, kodwa ke alukangeni, luvela eBotswana. Siza kweluthulela lona nxa solungenile. Ngenxa yesimo esibi kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe, uZulu usebanjwa ngamandla okusebenzisa indlela zokwelatshwa ezendulo kanye lesetshenziswa kwele China eye-acupuncture. Yonake indlela ye-acupuncture ikhanya isisabalala eZimbabwe, abantu behamba imango emide ukuzofinyelela ukwelatshwa ngale indlela eHarare. Intethele izindaba yethu eye-Studio 7, uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Indawo eziqhutshelwa umsebenzi wokwelapha ngendlela ye-acupuncture isungulwe ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2020 edolobheni leHarare ngemva kokulobelana phansi isivumelwano, i-Memorandum of Understanding, MOU, phakathi kwahulumende wakuleli loweChina phezu kokusebenzisana kwezokwelapha ngemithi yendulo. Umnumzana Johnson Gumbo, yena oseke wathola usizo ngendlela eye-acupuncture, uyalincoma inyathelo elithethwe ngabeChina ukusungula indawo yalolu hlobo eZimbabwe.
Kungenye i-option esesiza kuba layo ke yokwelatshwa, ngoba sesijayele ukuthi siye ezibhedlela siyanikwa ama-injection kumbe amaphilisi, kodwa sometimes into lezi azisebenza, zisincedi. Ngakho ke lapha ama-China sincedile kakhulu, sezasifundisa ke le ndlela yokusebenzisa amanalithi. Hayi, kuyabongeka, umsebenzi omuhle sibili.
Kwasekelwa ngumnumzana Tafazi weChigandiwa, isakhamuzi saseHarare.
So kungaba luncedo sibili ukuthi ama-China asincedise kulolu daba olemikhuhlane eshiyashiyeneyo ukuthi beyelaphe imikhuhlane leyo, ikakhulu abokhensa lokunye ongani kudumile kulawa malanga okungalatshwayo lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi akulamtshina leminye imithi yakhona. Kodwa singazi nxa kungasoze kube lobugwelegwele khona lapho obuthize.
UChigandiwa uthi uthemba kungasindlela yokutshontshela uZulu wakuleli ulwazi lwakhe lwezemithi yendulo, njengoba vele ube ngoyisebenzisayo lanxa ibikhangelelwa phansi ngabanye.
Yebo, ngathi into yamahhala, kodwa sabe singakwazi ukuthi abakuhulumende, bakhona abakuhulumende abavele besidla lama-China, sabe singakwazi ukuthi leyo nto abayikhulumayo ukuthi izabanyamahhala kuzawuhamba njani, bona bazabhenefithana. Into sabe sifuna ukuba wazi ukuthi bona nxa befuna ukusiza, ye siyakwazi ukuthi bengasiza, siyandisa ukubona ukuthi balokubhenefitha bebuya besithi bafuna ukusiza.
Ophatheke emisebenzini yokucubungula ezombusazwe kanye lezempilakahle enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo, usola ukwenza kukahulumende ovumela abokuza ukwenza into yinye ebivele isenziwa yizizalwane zakuleli kusukela endulo, lapho abantu babevele besebenzisa imithi yesintu ukuzelapha kumikhuhlane etshiyeneyo.
Ye, hayi, okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi thina uhulumende silaye weZimbabwe angeke sitsho ukuthi is a patriotic uhulumende silaye ngoba egijimisa ukuthi silandele i-technology yabanye abantu. Silezinatha thina kithi la eZimbabwe eyenzayo imithi efanana leyamachina naleyo kodwa ayiphiwa ispace esiyiso esifaneleyo. So lokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu uyaseyisa thina abansundu.
Lanxa encoma ukusetshenziswa kwemithi yendulo ngabe-China laba uGumbo usola khona ukuthi kuphakanyiswa abokuza kodwa abakithi abahlezi besenza okufanayo bengaqakathekiswa.
Ngabo sikhuluma kunje izibhedlela ezinjengakuparela nyado zile khona lezinatha ukwenzela ukuthi abantu bezinatha bekwanise ukudla bethole imali njengokuba sebufaka ama-China. Ngoba umuntu uma esegula laphana ukasela choice sokumele ukuthi ethenge khona kokukhona yena esibhedlela kabe kutholakala kule imithi yama-China. Izinatha yona ikhona eZimbabwe sila izinatha. Uhulumende wethu lo kasikhathaleli, kakhathaleli ukuphakamisa abansundu, khathaleli ukuphakamisa abansundu bakithi le culture yethu, ngoba imithi naleyi ibuya le culture yona le yabantu bonabo, ibuya le culture yabantu bonabo, indlela zokuziphila, amasiko abanye abantu, khathi amasiko abanye abantu.
Okhokhela uhlangothi lo manyano obona ngezokwelapha ngemithi yendulo weZimbabwe China Traditional Medicine and Acupuncture Center, uDr. Zhu Wei ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Most common used technique is acupuncture. Insert needles into acupoints to regulate the harmony of the
indlela esetshenziswa kakhulu nge-acupuncture eyenziwa ngokuhlaba inalithi ukwenza umzimba usebenze kakuhle kanye lokwenza igazi ligijime kuhle ukuze umzimba usebenze ngendlela. Kulezi nsuku sesihlanganisa imithi yesintu leyesilungu.
Le ndlela yokwelapha okubikwa isisetshenziswa eklinika evulwe esibhedlela esikhulu se-Parenyatwa Group of Hospitals isikhanga abaningi elizweni abaya khona ukuyadinga usizo lapho olunikezwa khona njalo kungela mbadalo. Kubikwa inkulungwane yabantu betholiswe usizo phansi kwale ndawo lapho kwelatshwa ngendlela yemithi yendulo. Ndawonye sekwenziwe isikhathi sokwenza lokho esedlula inkulungwane ezine kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Khathesi ke wathi ngithathe ithuba lokuthi silethe enkundleni udaba loluyana olokunanzwa kwelanga lenkohlakalo i-Anti-Corruption Day luvela kumqondisi Ndube oseHaberon kweleBotswana.
Umsekeli kamphathi ntambo yofisini kamongameli weleBotswana uMnumzana Dumezweni Mthinkulu ekhuluma kulumbuthano uthe kuqakathekile ukuthi amazwe abambane ekulwiseni inkohlakalo. Uthi usuku lwe-Africa Anti-Corruption Day yisikhathi sokuthi kukhangelwe emuva ubunisibanga amazwe asesihambile ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption remains a hindrance to social, economic, political.
Inkohlakalo ibuyisela emuva inqubela phambili, intshontshela uzulu ilungelo lakhe, njalo ikhweza inhlawulo yokuvula lokuqhuba amabhizimusi.
Umthinkulu uthi ohulumende kumele bebone ukuthi inhlanganiso ezilwisana lenkohlakalo kumele siphiwe amandla agcweleyo kungabi lokungenela ngabezombusazwe. Ilanga le-Anti-Corruption Day libanjwe ngaphansi kwehloko esithi Strategies and Mechanisms for the Transparent Management of COVID-19 Funds. Umqondisi wenhlanganiso elwisana lenkohlakalo kweleBotswana e-Directorate on Corruption and Economic Crime, DCEC, uMnumzana Tshepo Pilane uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuvule wonke amasango enkohlakalo emazweni achiyeneyo.
The COVID-19 black swan indeed created conducive conditions.
Sesibone ukuqonga kwenkohlakalo okufana lokukhuphula intengo, okungayenzi izinto mgceke, kanye lokufaka esikhwameni kweyinye impahla okumele ibe ngekaZulu.
UMnumzana Charles Charuma okade emele inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi kumele kuqiniswe indlela olwisa inkohlakalo ngayo, ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19.
Ensuring that data is accurate, transparent and free of political influence is key to decision making.
Kumele uZulu athole imbiko phezu kwenkohlakalo kungela kungenela kwezombusazwe. Inhlanganiso ezifana le-ZACC kanye le-DCEC zilomlando wokukhweza imizamo yokulwisana lenkohlakalo.
iZimbabwe ilobelane izivumelwano zokulwisa inkohlakalo lwamazwe afana leRwanda, South Africa, Botswana kanye leNamibia. Abacubungula ezombusazwe abafana loMnumzana Zenzomoyo bathi lokhu kuzwakala kulinyathela elihle.
Lokhu singathi thina in theory kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kusho ukuthi amazwe lawa azasizana banikana amaqhinga njalo uma kungabe kusenzakala ukuthi omunye wabantu abakorrupt imali yakhe noma lokho akwebileyo ukuhambise kulawo mazwe kuza kwenza kube lula ukuthi babafinyelele labo bantu.
Umoyo uthi kodwa akulaqiniso ukuthi inhlanganiso ye-ZACC ilawo amandla olwisana lenkohlakalo ngokuqinileyo.
Lokhe inhlanganiso iZimbabwe Anti-Corruption Commission yaqaliswa asikaboni okuthize esingathi thina umsebenzi omkhulu asebewenzile. Sihlala sibona sesizwa belandelela bebopha abantu abakorrupt kodwa abaphansi abangalazikhundla ezinkulu kube sokusiba labantu abalamandla abaphezulu abalezikhundla esibaziyo njalo abazwakalayo njalo kulobufakazi ukuthi bayabambeleka kuzinto eze corruption ababotshwa bayabekela.
Kuyindlela yokulwisana lenkohlakalo ehlanganiswa e-African Union yabeka umhlaka 11 Ntulikazi njengosuku lwe-Anti-Corruption Day. Ugwalo oluhluza isilinganiso senkohlakalo lwe-Corruption Perception Index luthi inombolo zitshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lilinani eliphezulu lenkohlakalo, kukanti ugwalo lwe-Global Corruption Barometer lukhomba ukuthi phakathi kwabantu abane-Afrika abadlula oyedwa bathola usizo emaofisini kukahulumente ngokufumbathisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Lelalele umsakazo weStudio 7 ophuma ngapha ngasemsakazweni oseWashington DC. Wake waba umcebisi omkhulu esikoleni owayengumongameli Donald Trump welemelika ese-White House, uSteve Bannon, obhekane lamacala athile emthethwandaba, useze wavuma ukufakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende nyakenye ngozibandlela mhlaka 6 ngabasekeli bakaTrump owayesephuma embusweni. Onobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken ubike ukuba uhulumende wakhe ubheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kwele Sri Lanka ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umongameli walelo lizwe kanye lenhloko yakhe kahulumende sebeveze isifiso sokwehla ezikhundleni zabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu balelo lizwe betshengisele ngokungena ezikolweni zabakhokheli bobabili bechisa ezinye izakhiwo betshengisela njengendlela yokukhonona ngesimo somnotho eselizweni lelo esingamanga kuhle. Izakhamizi zedolobheni le-Uvalde esigabeni se-Texas khonapha eMelika zitshengisele ngokufola ezitaladeni njengendlela yokukhonona zisola udlakela olubangelwayo kusetshenziswa kwemibhobho i-gun violence. Iningi labakade betshengisela ligoqela imuli zababulawelwe abantwana esikolweni eseRob Elementary School ngoNkwenkwezi. Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni le-New York khonapha eMelika abavinjwa ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 ukutshada babe lethuba lokwenza njalo bebaningi bengamakhulu kusehlakalo esenzelwe e-Lincoln Center ngesonto. Amapolisa kwele South Africa abikwa lokhu edinga abantu abadubule uxuku labantu babulala abaphose bafike amashumi 219 kuzehlakalo ezimbili endaweni zokunathela utshwala emabhawa. ele Egypt libekwa libhekane lendlala enkulu engazake ibonakale embalini yalelo lizwe. La ibekwa ibangelwa ikakhulu yimpi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine evimba ukuthengwa kokudla ovela phetsheya kolwandle emazweni awe-Europe. Uhulumende waseKenya umanyane labenhlanganiso ibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization ukusungula uhlelo lokusabalalisa ulwazi lokumelana lezihlakalo eziyingozi kwezempilakahle ama-medical emergency hubs. Kusenzelwa ukubana kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa lokucebisana ukuthi abantu benzeni ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zakwele-Senegal sezisungule imikhankaso yokuvimba ingozi yokuthiywa kwenhlanzi okwedlulisa amalawulo okungakhokhelela ekutshabalalisweni kwempilo yezinanakazana lezinyamazana zendle eziphila emanzini. Kule ndlovu zakwele Malawi ezifika amakhulu amabili lengxenye 250 ezikhangelelwe ukususwa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeliwonde zisiwa eKasumu National Park ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuphungula inani lendlovu lezi eziseliwonde ngoba seziziningi kakhulu njalo seziyingozi empilweni zabantu.
Lezo ke bekuzindaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111 emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba owe-2022 ICC T20 World Cup ozaqutshelwa kwele Australia. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachumi amathathu lesithupha lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuthe leSingapore seliphendula lenelisa ukuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amabili lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Umlandeli womdlalo kakhilikithi Washington Zibanda uthi bekuqakathekile ukuba iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni walo wakuqala.
Abafana basekhaya badlale kahle kakhulu emdlalweni wabo wokuqala laphade benqilana lesizwe saseSingapore. Sithemba ke bazaqhubeka kanjalo ukuza sinikeza amathuba okubana ke sidlulele phambili. Ngakho okunye siyabonga abantu sibabonile bebuya ukuzoxhasa abafana, so ngathi ke abantu bengabuya ngobuningi ukuzosupporta isizwe abafana bazizwe bexhaswa labo ukuzabanika intshukuntshu zokubana ke banqobe emdlaleni yabo elandelayo.
Iqembu leZimbabwe leSingapore kusibaya sikaGroup A ndawonye lele United States of America kanye lele Jersey. Iqembu leUSA linqobe leJersey ngama-wickets ayi-92 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBulawayo Athletic Club. Kumidlalo elandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Jersey ngolwesibili kuthi ngolwesine lizadlala lele United States of America. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libophe ziqine kumdlalo wangolwesine.
Ukulondoda uchayo weUnited States uTaylor ochaye century 101 from 55 balls ke kutsho ukuthi nguye ke umuntu amashevrons okuzamele amnanzelele yiwo ozadecide ukuthi amashevrons azahamba kuma-semifinal nxa engadla iUnited States. Kodwa ke lawo amanye amaqembu akhatshana kakhulu kweZimbabwe oSingapore laboJersey kusaselo msebenzi ukuthi bafike ilevel eZimbabwe khona nxa sikhayela khona kanti iZimbabwe ile test status and iyimember ye-ICC full member.
Kusibaya sikaGroup B kulamaqembu abalisa ele Papua New Guinea, ele Hong Kong, ele Netherlands kanye lele Uganda. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwezifaya yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal ukuthi lawo azanqoba lapho yiwo azakuyadibana kufinal kube yiwo njalo azakuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-Australia. Kumidlalo yesibaya sikaGroup B iqembu leNetherlands linqobele Papua New Guinea nge-52 runs ukuthi ele Uganda linqobele Hong Kong ngama-wickets amabili. Sikhangele umdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders selikhuphuke lahlala endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo kwisigaba seKasilaga Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele-Manyika Diamonds nge-3 kanyanga ngesonto. Iqembu le-Highlanders lilemiklomelo ngamachumi amathathu ngemva kokudlala imidlalo engamachumi amabili phezu kwengalane kuleqembu leFC Platinum lona elilemiklomelo engamachumi amane lantathu njalo elinqobele kulawayo Chiefs nge-1 kanyanga omgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Khathesi-ke esigabeni sethu lapho esinika ithuba abalaleli bakastudio 7 ukutsho imibono yabo sesibafaka-ke enkundleni okwamanje.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Line lisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli, kuyathiwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota. Akekulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister ukuvota. Akuzakali kahle, mina angikuboni kahle. Ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho, kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba. Bafana labo ezithupha bayabuya one day badlula, bayadlula abanye bezwa ukuthi sebedlulile. Ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa ukuthiwa kuyalungisa ukuvota, kuyarejistwa, kuyathatha izithupha. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu.
Studio 7 niyaphila njani basakazi? Yalibingelela basakazi bami, yalibingelela kakhulu lonke. Ya, yalibingelela kakhulu mpela. Ya, hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle. Ya, siyabonga kakhulu. Ya, hayi, kuhle kakhulu. Ya, sizilindele izinyuzi, ngizilindele inyuzi. Ya, kuze siphawule phela, kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Asila radio lapha manjengamanje. Ya, cela lisiphi izinyuzi kakhulu, lisiphi inyuzi, lisiphi indaba. Ya, lisiphi indaba ukuze siphawule lokho sekuzuzisayo lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Salubonani kwi-Studio 7, salubonani. Nathanda ukuthi badala eZimbabwe eBulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza Silifa lo wethu. Lolu ababezekha bake behlasebe bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drillolwe isibhathe sithi labo $80 thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadalisa i-1,000 pound efine kumbe £2,000 efine yena besithatha i-$60 kumbe $80. Kanti indaba yona igazethi i-government ingazigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi amafinde yalokho ami kangaka, lokho ami kangaka wani sezivele sipha ama-user like government kawani kulolokho siziphi umuntu emzini wakhe, siziphi umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe. Salubonani badala, mna ngithanda ukubingelela lonke ku-Studio 7. Mina bengithanda ukuphawula ngendaba le yama-corruption la eyenzakala kolulayo ikakhulu kulayo abezekho sicela bezama ukuhlasela kudrill lolo emaphoyisa edrillolo la ethatha imijova yabantu siyayivalela ngale kule nkalakathi ecorruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana icina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi ukuthathela mbanga kubamba sebekuthatha imijova beyovalela ngale sophuma ngakodize enkalakatha
zemali. Labo-ke ngabalaleli bakastudio 7 esibanike ithuba lokuthi batsho imibono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Singekehlukani isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. UZulu weZimbabwe ukhala izimathonsi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke ngedola leMelika. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika namhlanje ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe-Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobele eSingapore ngamaranzi edlula likhulu 111. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.